sile challenge indaba ye water rationing. It's unfortunate ukuthi izakhamizi zakobulawazi ku-understand ukuthi i-problem esilayo ngama-pumps ayiwafile amanzi emadamu ukuba khona khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa ama-pumps lawa amanzi sikuyabunga sela water rationing. Amanzi sesiwafukela izakhamizi zakobulawayo on a daily basis. So okwamanje sizacela nje ukuthi izakhamizi zibekezele for those 36 hours. But of course kulezinye indawo esikwazi ukuthula ama-challenges ukuthi kuyadlulela ku-36 hours kugcine kusiba yi-48 hours. Ezinye indawo ziyabe ziphezulu amanzi engafinyeleli kuhle. Siyazama ukuzichasisela izakhamizi and even kumaphephandaba kuyaphuma bechasise ukuthi hayi iproblem esilayo i-issue zamaphampu. So issue yokuthi emadamu akusela amanzi. Even lathi zama-councillors nathi lama-meetings esemawadini siyazama ukuba explainela abadala.
Manje kuyathembisa ukuthi lezo mpompi zizalunga.
Ya, ukuthembisa kuyathembisa ngoba already vele inye yayisivukile ukuthi sekhe kusalungiswe enzini. Esikhangele ukuthi in a few weeks time lazo ziyabe seziraide and sokupompa kuhle ama-reservoirs ethu siba la manzi ngendlela efaneleyo.
Ye, kodwa sikhuluma kathesi nje abantu baphila njani kungela manzi. Siyabona ukuthi izambuzi zifuna ukugeziswa.
Ya, siyabe sikhangelela ukuthi nxa kunje this is why si-announcer earlier. Abantu bebekwazi ukuthi hayi njenga for instance kithi lapha enkulumane izakhamizi yakwazi ukuthi kusasa amanzi ahamba ngo-7. So babe la ma-container behle behlale befilile amanzi abo. Njalo futhi okunye sincedwa nalezulu izulu liyana izakhamizi ziyakwanisa ukukhongozela amanzi kakhulu okusebenzisa ama-bowsers akhona lapho kulama-critical areas khona ama-bowsers siyakwanisa ukuthi supply izakhamizi. Ikakhulu besincedisana even labantu ababili ababa lezi nxa kuyi-day yomngcwabo siyayicela ibhawuza ukuthi ibuye izobafilela amanzi. So amatanki akhona sila asebenza silokuzwayo. So izakhamizi zingarequest ukuthi hayi lapha thina sesithwele nzima sicelani ibhawuza. Siyakwanisa ukuthi si-organize ibhawuza yabo izoseva izakhamizi ze-particular area yona leya.